disendaba ku VOA Ndebele.
Lingani buka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 11 kwenkwezi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokukhethwe umeya omutsha wedolobho le Victoria Falls kulandela ukuxotshwa kukamnumzana Somvelo Dlamini.
Kathekile ukuthi ngisho ukuthi uphinde waviselwa futhi nguminister, but ekuviselweni kwake ube ngumuntu ade seresignile.
Ugatsha lwabesifazane olubandla le-MDC Alliance lusola ukutshaywa kwabesifazane ababili ngamapholisa akoBulawayo.
Lokhuyana sibusona kakhulu kakhulu njengabomama, lokhuyana ikwephulwa kwelungelo lomuntu ongumama ngendlela ephakemeyo ebuhlungu futhi kakhulu.
Namhlanje silodaba lapho esilonda khona ingxabangxoza ekubandla le-MDC.
IZANU-PF yayingekho i-MDC ibumba i-constitution yayo. IZANU-PF yayingekho i-MDC iqala ukuxabana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sokukhethwe umeya omutsha wedolobho le-Victoria Falls kulandela ukuxotshwa kukamnumzana Somvelo Dlamini. Ukhetho lolu lwenziwe izolo kwakhethwa uCouncillor Rich Mguni ukuthi abe nguye umeya. UDlamini owebandla le-MDC Alliance wayesetheswa icala lokungathembeki, yena wahle wathiya umsebenzi. Icele le-MDCT belifuna abuyiselwe emsebenzini, kodwa njengoba wayesekhalale umsebenzi lokhu bekungeke kwenzakale, yikho kwenziwe ukhetho. Sixoxe loCouncillor Ephias Mambume wedolobho leli ukuze sizwe ukuthi kuliqiniso na ukuthi benze ukhetho.
Gande, kuliqiniso sibili ukuthi senze ukhetho lokukhetha umeya omutsha, because athi sihlale isikhathi eside kakhulu singela meya. Njoba nomeya owayekhona wakhitshwa yiparty yakhe. Kodwa kuqakathekile ukuthi ngisho ukuthi uphinde waviselwa futhi nguminister, but ekuviselweni kwake ube ngumuntu ade seresignile. So uresigne ngoMarch, thina sakubona kufanele in terms of the law ukuthi sikhethe umeya omutsha.
Nxa eresignile kutsho ukuthi lobu councillor kaso ngucouncillor futhi.
Hayi, ekuresigneni kwakhe incwadi yakhe icaca ukuthi yena uresigna ukuba ngumeya. Kuphinde futhi incwadi evela kuminister ekumbisela icacile ukuthi uviselwa ukuba ngucouncillor kaward 9. Yikho siqhubekele phambili sazikhethela umeya omunye esimbona efanele ukuthi eparty sikhundla.
Yena engubani osekhethiwe?
Esimkhethileyo ngubaba okuthiwa nguRich Mguni, ucouncillor kaward 5. Nguye osengumeya wedolobho leVictoria Falls.
Udeputy wakhe ngubani?
Deputy nguye ozame ukukontesta election efuna ukuba ngumeya naye wangaphumeleli. Ubuyele esikhundleni sakhe njengodeputy umama okuthiwa nguPatricia Mali, obe ngudeputy kameya lo ophumileyo. Nguye osele lokho engudeputy, udeputy mayor.
Ngalokho esikuzwayo ukubana kule ndaba yokuthi ubukhokheli bebandla bungani buyaguqulwa i-Supreme Court, akusoze na kubangela ukuthi umeya aphenduke futhi yena lo osowasukayo?
Engaphenduka njengokhansela, but hayi okwamaparty leadership issues asikutshela aye ebadaleni ukuthi bekulungisise. Kodwa hayi, kucacile ukuthi thina asikhethanga umeya ngenxa yokuthi lo ukhithwe yiparty. Sikhethe umeya ngenxa yokuthi umeya obekhona uresignile.
Lo ngumnumzana Ephias Mambume, uCouncillor wedolobho leVictoria Falls, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eVictoria Falls. ugatsha lobesifazane kubandla le MDC Alliance kobulawayo solusole amapolisa abikwa ibhaxabule abesifazane ababili bathukwa ngobuhlobo babo. Embikweni olotshwe ngunkosikazi Helen Mpofu okugatsha lolu, leli bandla lithi amapholisa ephula isisekelo sombuso ngokutshaya omama laba ababili lokubathuka ngobundebele babo okukhumbuza abanye ngombhuqazwe wegugurawundi. Lumbiko uthi usola amapholisa ngokufuna ukwehlukanisa izakhamizi zakobulawayo ngobuhlobo. Sixoxe lelunga logatsha lolu unkosazana Tendai Masocha.
Hayi, lokhuyana sikusola kakhulu kakhulu njengabomama, lokhuyana ikwephulwa kwelungelo lomuntu ongumama ngendlela ephakemeyo ebuhlungu futhi kakhulu.
Udaba lolu abanye sebesithi lungani lilozobandlululo ngomhlobo ukuthi laba bona bebekhuluma esinye isihlobo, labo sisi bekhuluma esinye isihlobo. Wena ukubona kuyikho yini kumbe lucuku nje lwamapholisa?
Avele wona amapholisa esilawo kathesi sokungani ekutrenweni kwabo bavele bafundiswa ukuhlukuluza umuntu, abantu abasatrenelwa ukuthi bazogcina abantu. Thina ngosikwazi ngakho newethu Christi ukuthi kumele ngigijime ngitshaywa ngibalekele epholiseni. Mase ngiza kuthi ngitshaywa ngibaleke ngibona ipholisa ngilesabe ngoba liyaphinda lingitshaye. So angeke ngithi ngamanga kumbe ngiqinise ukuthi kungabe kulobandlulo, kodwa kusala amapholisa okakathesi siyakwazi sonke ayalapha eZimbabwe ukuthi alesihluku ebantwini abamele bebagcine bebalondoloze.
Kodwa lina njengabomama lithini ngalokhu okwenzakalayo khona lokhu, ikakhulu sikhangele okokuthi abantu baye besithi bafuna ukuyadinga ukuziphilisa phandle lapho kodwa bese behlangana lamapholisa sebetshaywa, lina lithini ngalo?
Thina njengabomama sithi umthetho kumele uzibonakalise, njalo kumele sibone ukuthi umthetho ukhona, njalo kumele usebenze. Sifuna ukubona bephiwa isijeziso esizasisisa lathi, ngoba omama labana bebezihambela ukuyadinga ukuziphilisa bekungelalungelo ukuthi ngaze betshaywa ngani kutshaywe inyoka ebonakala ingena endlini. Lokhuyana sikusola sibili ngokukusola ngesibanga esiphezulu kakhulu njengabomama, sizibuhlungu njalo sidabukile ngaphakathi kwethu Christ.
Kodwa lona uhlelo lona lolo lokuthi abantu bengaphuma ezindlini lali lubona njani? Luyaphumelela yini kumbe abantu abalandeli imigoqo yafakwa?
Uhlelo lolu ngokubona kwami mnewethu liyaphumelela, kodwa phela ezindlini zangkhona akunakudla. Uhulumende akunalutho, akunani alithathayo ukuthi abantu bangkhona besendlini babe besidlani. So umuntu yabe phuma endlini esiyadinga impuphu, esiyadinga lokhu nalokhuyana okungekho endlini yakhe. So sokumele atshaywe na, ngoba endlini akuhlaleki, abantwana babe bemkhanyele befuna ukudla. Sokumele ephume ehambe edinga impuphu yena le engekho yazamela ayilanile ayilayinelila ngalonke.
Unkosazana Tendai Masocha, isiphathamandla sogatsha lwabesifazane kubandla le-MDC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leThe Herald lithi ibhanga lesizwe lizasungula imali entsha eyisisindo sama $10 le-$20. Ilunga lekomiti yaleli bhanga umnumzana Eddie Cross utshele leli phephandaba ukuthi uhulumende usecalile ukudinda imali, osekusele nje imbiko ezamemezelwa ukuthi imali iyeza nini. Iphephandaba leHerald lithi kulezi zalane zeZimbabwe eziyinkulungwane ezine 4,000 esezilobise ukuthi zifuna uncedo lokudla kwele South Africa kulandela ukuvalwa kwalelo lizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Amagama la abebhaliswa kusigodlo sommeli weZimbabwe eSouth Africa kumbe e-embassy. Leli phephandaba lithi umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi inhlanganiso ye-International Organization for Migration ithe izancedisa uhulumende unakekela abantu laba. okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Mina kamalami ngumoyo wemawane laba bethanda ukukhuluma ngalo makhuphe lo othe ngifuku kwathi abantu MDR Live. Kathina uvele uzamani ngayefuxotsha lokuzini kathi anti yena oyakhe ngu-MDCT lana MDC Alliance. So loko okumhlupha yena kuyini? Aluka ngiyichamisa bengizakhipha wonke ama-members of parliament lama-senators ahlasale yedwa sifona ukuthi yena uzakuyafaka abantu kwezana kuzanini yakhe nale. Ngoba lezo strategy sezanu vele siyasibona sobala vele ukuthi zani zama ukudiliza uchamisa manje kayisozibulawo ekachamisa. Umuntu kuphela ongasikhiphe ebunzimeni ayikhona lo umakhufu. Umakhufu vele ngumthengisi lo ufuna sihloma kuzana kuphela ngale. Ngiyabonga.
Ya studio salibonani studio 7 phansi kona le mazweni. Mina ngubhanda moyo omnyama esigabeni Gwamagwama village ward 9 Makholela Bulilima West Plumtree. Ye kunzima bafowethu kunzima impela lo mkhuhlane hayi usifikele ngenye indlela esingacabangelanga. Kodwa thina lapha emareserva siyokulawa indlala ngoba silamali imali zivaleleke eSouth Africa omalayitsha kabahambi. Uma kungaba lenye indlela ukuthi omalayitsha bakhululeke kube lama conditions ukuthi bekwazi ukusiza abazali ngoba lapha siyakweleda ezitolo. Ezitolo bazagcina besikweleda singafaki imali begcina bengalamali yokusitoka. Lo mkhuhlane lokunje ngapha hayi ngoba emakhaya vele i-distance sihlala sikhatshana lakhatshana sibi. I crowd kangako so hayi kunzima kodwa akusikazanje ukuthi abantu bayafundiswa ora bayachekwa ngaphandle umuntu mayigule esibhedlela. Siyabonga studio 7 ngubhanda moyo liphephe lana lapha likhona bafowethu.
Salibonani bantu bakithi linjani? Hayi sina siyancenga hayi mina ngithi lokho kwemvakele kwabomakhuphe labochamisa omunye vele labantu bakhe nganxa befuna nje ukuthi kuthona iMDC asibo bantu ukuthi bangathatha abantu abantu babo ngaze ukuthi wena le ntshintshibizo abantu bazabuyela kuba nabana ngoba bafuna umuntu abafuni bizo. Ningahlupheki kakhulu lina lonke lengqondo liyakwazi likwenza elikufunayo. Asibambeni lapho libambe obambe khona ungayekeli yekeli sukulandela ibizo landela into vele obuyifuna. Ngiyabonga Mageza.
Mina ngiyalibingelela bantu bomsakazo silibonga ukusakaza kwenu. Ngithi umakhuphe uyazisomela lokho okukhulumayo uthengwe vele yizana. Asingeni thina kuzani thina silandelwa uchamisa sithi phambili ngochamisa loba ngapi sithi phambili ngochamisa lokho yena okubhekileyo ethi yena ngokamogenswangirayi ngokwakhe lokho thina sikusebenzani lakho.
Ngiyalibingelela basakazi westudio 7 siyabonga umsebenzi omuhle lisinika wona umsebenzi wemsakazi weqiniso ngoba kakule eZimbabwe umsakazi ongasinika iqiniso njengaleli elingakhetha inhlangothi elisinika inhlangothi zonke langapha langapha. Hayi mina ngithi umama uMakhuphe bazihlalele phansi ayekele lokhu akwenzayo ngoba i-MDC Alliance yavotelwa yithi yavotelwa nguZulu weZimbabwe. So yena nxa esesenza njalo kusho ukuthi kasahloniphi ilungelo labantu. Abantu yibo abazikhethelayo abazikhethela abantu bona labo ukuthi babamele ngendawo ngezindawo. So nxa sebesenza njalo sizamelwa ngubani? Sizamelwa ngobani? Nxa kuyikuthi uyisebenzisa izanu PF layivuma izavulala umnotho welizwe ngendlela ephezulu njengoba vele vele ilizwe lifile linje. Nxa sokuliwa kula ngisho ilizwe lingancedisa baza kuma labo bethi la kuchamisa bengaphuma bephume bona labo abantu bonke bahle baphume ephalamende izanu izasebenza lobani? Kanti akonta kuselect democracy lapha eZimbabwe abasiyekele lokhu abakwenzayo. Umakhuphe kayekele akula muzo ongabuswa ngumuntu ongumama. Kuyafana lomuzi akula muzi ongabuswa ngumuntu ongumama. Ngumuzi ongabuswa ngumuntu ongumama ngumuzi ongalababa ekhaya. Siyabonga. Ngiyabonga basakazi okhulumayo nguThulani osuka ekhaya enkayi ngomsebenzi ngisebuTswana yabo.
Yabingelela basakazi abahle abaka Studio 7 kanye konke nabalaleli baka Studio 7. Nako kwami ngithanda engifisa ukudlulisa ebantwini bakithi. Engithanda ukudlulisa ebantwini bakithi, bantu bakithi asifundeni ukulalela lokuhlonipha. Asifundeni ukulalela lokuhlonipha. Asithobeleni umthetho makwathiwa hlalenini phansi ahlalenini phansi siyekele nini uba sihlophe ke sisola sisithi khona amasosha la mapholisa ahlukumeza abantu ayenza njani. Ngicabanga ukuthi ipholisa likaze lithole umntwana omncane nathi utshwala, ipholisa likaze lithole kumbe umntwana omncane ehamba esitaradeni kumbe senza into engafanelanga yenziwe. So mina ngithi amapholisa la masosha kalitshaye kakhulu nabantu elingamahlonga endlela nelingalaleliyo igovernment yami isa lokhu ngoba isenzela thina, ayenzeli omunye umuntu, isenzela thina. Uzatshona uchocha elanga lokhu siyalelalelalelale uhambe uyephathela abantwana umkhuhlane ngena abantwana bese phakathi komuzi wakho kanye konke la use ngokuphoka utshona uchocha usiyabotshwa unathi utshwala usiyabotshwa usenza njani izinto ezingaqedakaliyo. Mina vele ukuthi uyobotshwe ngubona ngathi akufanelanga, abatshaye nje mabengatshanje abantu ivike liyi-1 bonke abantu bazaziqoqa ngoba vele iningi lethu sengabona sikwazi ukusitshelwa ngomlomo sizwe sifuna ukuzwa ngenduku. So soja induku kayikhale, soja lepholisi induku kayikhale phezu kwendoda kumbe umfazi libambe umthetho kona lizahlonipha.
Bathi bawaxotshisa amalunga e-MDC Alliance, hayi badlala nje ngoba isitimela ngapha kuchamisa ngapha siyahamba ebantwini, abantu nje babalinsuku ukuthi kufike lesi sikhathi sika-2023 bayenza ababevele bekwenzile ngo-2018. So hayi laba nje badlalisa isikhathi sabo nje ukudlala isikhathi nje bakwenza lokhu. Babankomo, hayi siyazizwa izindaba, siyabonga njalo ukuthi liyasivumela lathi sithi sikhatshana linaliphetsheya kwezilwandle lisivumele ukuthi ngomsakazo sikwanise ukukhuluma lani, sikhulume lathi esikubonayo ngendaba lezi phumayo lapho esizizwa ngasuku sonke. Hhayi mina nje angifuni ukukhuluma ngomumo okhona, umumo okhona wonke umuntu waseZimbabwe uyawubona umumo obuhlungu kangaka. Siyazi sonke ukuthi umumo lo wenziwa yini ukuthi uzube nje. Kodwa-ke bengifuna ukuthi ngiye kulawana amadoda amabili lo mama uMakhuphe kwe-MDCT ngale ukuthi lokhu abangakwenza bathi kumbe bayaxotshisa amalunga.
Hey bona, njani basakazi abahle e-Studio 7 lo okhulumayo uqathanisa ngokombila ikhotshosa endaweni yase-76 emathebeleni South. Ongiphatha nje kabi ukuthi engicabanga ngikhuluma njalo ngise-South Africa. Ongiphatha nje kabi kakhulu ukuthi izwe leyakithi khona la eZimbabwe libhekane ne-corona, kodwa kusuka kungithikameza ukuthi lapho kuyawufuna ukuthi kube khona ukuhlangana kwabantu nokuthi baze nemibono eyiyonayona engazama ukuthi lesi sifo singathi ukwanda kakhulu. So lo kwindaba zepolitiki nje nazo ngicabanga kube kuthiwa i-lockdown impela kuqale kulokhu e-down zona into zepolitiki kancane ime kancane nje politiki kubhekwane naleyo nto leyo esibhekane naye i-corona le-virus ithi ma seyiphelile hhayi bese uyaqala umdlalo uqhubeke impela nje. Kodwa-ke manje uyahlanganiswa ene ukudonselana kwabantu kwezepolitiki amanye amazwe noma abanye abantu uma bezama bakwamanye amazwe zama ukuthi baxhase uma ningahlangene yazi nokuthi anixhaseki kahle ngoba nikho entweni eyodwa. Ngiyabonga msazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ingcwethi kwezombusazwe zithi ukuxabana okukubandla le-MDC kuveza sobala ukuba ibandla leli kumele lilandele isisekelo sombuso walo ukuze lenqabele ukusiwa emthethwandaba. Lisipha ithuba ibandla le-ZANU-PF ukuthi lenze umathanda. Intatheli zindaba e-Studio 7 nomlondolozi Ndlovu ubhodabhode eHarare exoxisana lengcwethi kwezombusazwe kunye loZulu Mathupha.
Lokhu kuza ngemva kokuba icele laleli bandla elikhokhelwa unkosikazi Thokozani Khuphe laphiwa imvumo yokukhokhela leli bandla lidale laphezulu le-Supreme Court ngoba umnumzana Nelson Chamisa ethiwa akalandelanga isisekelo sebandla aze athathe intambo zombuso ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai owayengumkhokheli wakuqala waleli bandla. Lokhu kusolwa licele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lona elithi ibandla le-MDCT langena kukhetho lilodwa lanqotshwa okwesabekayo lathola izihlalo ezimbili nje kuphela. Bathi leli bandla lehlukene lebandla le-MDC Alliance elancindiza kukhetho luka-2018 ngalokho umthethwandaba bathi waphosisa isinqumo ngoba uKhuphe usephiwa ubukhokheli bebandla elamnqoba kukhetho. Kodwa abanye abantu bathi ngabe ibandla leli liyalandela isisekelo sombuso walo ngabe akuladubo olufana lalolu. Abanye bathi isisekelo sombuso webandla saqala ukwephulwa ngwengumongameli umnumzana Tsvangirai azakhethe abanye abasekeli bakhe ababili uChamisa nomnumzana Elias Mdzuri yena evele lomsekeli wakhe uKhuphe owayekhethwe ngokusemthethweni ngumhlangano weCongress. Ukuthe ngokubhubha kukaTsvangirai ngomnyaka ka-2018 idale le-National Council we-MDCT labeka umnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumongameli khona kulokhuphe obikwa wayengangena emhlanganweni loTsvangirai esola ukubunjwa komanyano we-MDC Alliance lamanye amabandla angamashumi amabili. UKhuphe uMdzuri lo wake waba ngunobhala jikelele umnumzana Douglas Monzora owake waba ngumsekeli kamgcinisihlalo umnumzana Morgan Komi othiwa wayelobudlelwane obuqatha lomunye uTsvangirai labanye bathi akulandelwanga isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esithi kumele ibandla le-MDC libuyele kuzigaba zengatsha ama-structures ngesilungu omnyaka ka-2014. Kodwa abanye bathi uMonzura noKomichi badinga izikhundla nje kuphela ngoba banqotshwa kukhetho lwedale le-Congress nyakenye yikho besiya kuKhuphe lapho ababikwa befuna ukuncinci isikhundla sobukhokheli. Cele kaChamisa lona lithi lenza umhlangano weCongress owawukhokhelwa ngukomishi lanquma ukuxotsha uKhuphe ebandleni le-MDC Alliance ngoba wayesebumbe lakhe le-MDCT kulandela isinqumo somthethwandaba esathi angasebenzisi igama lokuthi MDCT. Ingcwethi ezicubanga ezombusazwe zithi ukungalandelwa kwemithetho kubandla le-MDC kufana lokuthiya isilonda esenza kube lula ukungena kwempethu. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Mlindelo Mancitshana yesizwe elandiza ngalokhu.
Esizayo kufanele nxa kwezepolitiki ulandele ngeconstitution yenu elakubumbela nayo.
Lokhu kugcizelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe esisekela ibandla leli umnumzana Alfred Ziruthwe.
Kuqakathekile njengebandla ukuthi silandele isisekelo sombuso kumbe ngithi iconstitution eyethu esayibhalayo njengebandla ukuthi nxa ukuthi kule ngxabano kumbe kulokuphikisana kumbe kulokungazwisisi kulandelwe lelo phupho eliyilo engathi elisigayidayo ukuthi siyenze njani ekugcineni.
Umnumzana iPhithule Maphosa oyebandla leZaphu uthi kumele abantu beZimbabwe bafunde kulokho okwenzakala kubandla leMDC ukuze bangagcini bevotela ibandla elilomkhuba ofana weZANU-PF esithi ibandla leMDC njengoba lifuna intambo zombuso kumele litshengise umahluko lebandla leZANU-PF.
Namhlanje sihlutshwa iZANU-PF engalandeli isekelo sombuso, so lanxa sithi siyadinga i-alternative kufanele sibe kwazi ukuthi abantu esibadingayo kumbe abantu esibakhangeleyo bona bayasilandela na isekelo sombuso especially eselizwe.
Unobhala webandla umanyano wamabandla awe-political actors dialogue Poland ele United African National Congress UANC umnumzana Alpheus Mabranga uthi ibandla le-MDC kumele lizinuke amakhwapha lingakacabangi okokubusa ilizwe. Kodwa unobhala wabatsha kwe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa umnumzana Gift Osalo Siziba uthi okwenzakala kubandla leli yimisebenzi yebandla le-ZANU-PF.
Sisiya phambili ke into ekufanele ukuthi abantu bebeyazi ukubana ke thina njenge-Movement for Democratic Change Alliance sizawuqhubeka phambili sisilela ke ukukhululeka kwelizwe lethu ukubana i-ZANU-PF iphume embusweni. Lokho ke akusoze kwamiswa ke ngamadali akuleli ke a captured
kodwa omunye wabatsha osekela ebandla le ZANU PF umnumzana Mabutho Moyo uyakulandela lokho esithi iZANU PF kayilani lokulwisana okubandla le MDC
iZANU PF yayingekho iMDC ibumba iconstitution yayo iZANU PF yayingekho iMDC iqala ukuxabana iZANU PF yayingekho uMorgan Tsvangirai efaka abasekela ababili abatsha ukuthi bemsekele ebela abasekela abathathu ngemva kokubana etholakale ukuselo mkhuhlane wemvukuzane iZANU PF yayingekho engqondweni yakhe uTsvangirai ekwenza lokho yayiyinto yakhe sokhatheso sokusenzakala enkundleni zomthetho iZANU PF ayikho futhi
ngeviki edluleyo icele MDC elikhokhelwa ngumakhuphe elithiwa yiMDCT lisuse abameli bedalela eParliamente abane abawucele elikhokhelwa nguChamisa eselithiwa yiMDC Alliance amalunga asusiweyo abalisa umnumzana Charlton Wende unkosikazi Thabita Khumalo unkosikazi Lillian Timvoice nomnumzana Prosper Mtseyami lokho kwenze ukuba iMDC Alliance ikhiphe umbiko othi amalunga ayo awedayela eParliamente azaphuma wonke edayela eParliamente nxa icele likamakhuphe lingaqhubeka lisenze nje ezinye ingcithi kwezombusazwe zikhuthaza umnumzana Chamisa ukuba asungule elakhe ibandla ahlube ijazeli iMDC ngoba selimadabudabu ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu
Zahara featuring Georgi ingoma ethi yona incwadi encane isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele indaba ebesilazo
sokukhethwe umeya omutsha wedolobho leVictoria Falls ulandela ukuxotshwa kukamnumzana Somvelo Dlamini. Ugatsha lwabesifazane lwebandla leMDC Alliance kobulawayo lusola ukutshaywa kwabesifazane ababili ngamapholisa kulelo dolobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini be-internet ku www.voandebele.com.